So kuyizika disendaba ku VOA indebele.
Elingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 15 Mpalakazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa usekhweze izinga lemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngoba esithi iningi bese ligqoka ama-mask entanyeni lingasalandeli limgoqo.
Asinasi isiqiniseko salokho, kodwa njengoba umongameli osho phoyela sesizothatha kubo sopolitiki lokho abakushoyo sikuvume ukuthi mhlawumbe kuyisona isizathu.
Ibandla le-MDCT lithi umhlangano walo wokukhetha inkokheli iCongress uzakwenziwa eHarare ngomgqibelo lanxa wayeyisiphathamandla sebandla leli umnumzana Bednico Bebe esithi kawumiswe lumhlangano.
Abakwenzayo ukuthi ngabona sebebhale i-suspension le expulsion letter bengakaphenduli lolo daba.
Elemelika liqale izolo ukuhlaba abantu ijekiseni yokwenqabela ukubanjwa igcikwane le-coronavirus.
Ya ukubuya kweJackson lokhu kumbaxambili, abanye bangani bayethuka, abanye kodwa sebevele sebeyilindele njengoba vele imbhoqazwe lo ubuvele usubhoqile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa usekhweze izinga lemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngoba isithi iningi bese ligqoka ama-mask entanyeni lingasalandeli limgoqo. URamaphosa uthe ngalokho inani lababanjwa igciwane le-coronavirus liyakhwela nsuku zonke kulelo lizwe. Izolo uthi kulabantu abazinkulungwane ezine 4,000 abatholakale belegcikwane leli ngelanga linye. URamaphosa uthe lanxa bengakakhuphuli izinga lokulimuka kumbe ilevel ngesiNgisi sokuzengezelelwa amahola ekhefyu njalo kubothwe ziqine kumigoqo ebivele ikhona efana lokugqoka ama-mask, ukuqhelelana kunye lokuhlangana abantu bebanengi sikhathi sinye. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yezalane zakwamanye amazwe awezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum umnumzana Vuso Moses Banda.
Njengenhlanganiso ukubhebhetheka kwegciwane le-coronavirus kuyinto engasiphathi kahle ngoba ziningi izimpilo ezilahlekayo, kanti njalo kunemithelela nemiphumela emubi kwezomnotho. Nakhona sisiza ukuthi mhlawumbe imbangela ukuthi abantu sebenokungaziphathi kahle kakhulu sebeziphethe kabi kungaba yikhona kuyimbangela ukuthi kube nokubhebhetheka kwalomkhuhlane. Asinasi isiqiniseko salokho, kodwa njengoba umongameli osho phoyela sesizothatha kubo sopolitiki lokho abakushoyo sikuvume ukuthi mhlawumbe kuyisona isizathu. Kodwa abantu ukusukisela ngesikhathi kusavaliwe kuno level 5 abantu bebeboshwa nsuku zonke beboshela ukuthi cha kabalandela imigomo, kwathi namasokudluliwe makuzovula umnotho ngo-August September bekungekho ukuthena okwehlukile. Kodwa ukukhuphuka sesikuthola ngalesi sikhathi yikho lokho mhlawumbe singakwaziyo ukuthi imbangela kahlehle kungaba yini, kanti njalo kuyinto esikhathaza kakhulu.
Sizwe umongameli Ramaphosa esithi yena kukhanya iningi bese licabangela ukubana igciwane alisekho, yiko esesithi ngekhisimusi abantu bangabi baningi. Ungathini wena sikakhulu sikhangela ukubana igciwane leli lingani selimemethe kanjalo?
Amanyathelo athethwe ngumongameli ukuthi ikhisimusi kube nezinqumo ezonene mhlawumbe nemithetho nemigomo thizeni yokuthi kwehlise izinga labantu lokuthi bavakashe kumbe bazijabulise. Ma empeleni kuyukuthi izinga lomkhuhlane liyakhuphuka, kulinyathelo elihle kakhulu lokho ngoba phela kuzogwema. Kodwa besicabanga ukuthi mhlawumbe into bekufanele iyenzakale ukuthi ngabe abantu bayafundiswa ngobungozi nangokuba khona ngempela, hayi ukuthi abantu bebecabanga ukuthi sokunokwehla okutheni yikhona kuyimbangela. Ngoba abantu abakazi kusukela nasekuqaleni abantu umkhuhlane wafika beziphile impilo yabo, kanti baqhubeka futhi nasemalokishini bephila ngendlela ababephila ngayo nalapho kade siku lockdown. ukukhuphuka kumkhuhlane ngalesikhathi kuyinto nathi engazi singayizwisisi kahle kahle ngoba umkhuhlane uqala ukwehla masiqala ukungena esikhathini sehlobo sokushisa kodwa manje ukuthi usuyaqala ukukhuphuka ngoba uyakhuphuka kwelaseMelika nelase-Europe lapho esazi ukuthi kuyabanda khona yikho ukukhuphuka siyakuzwisisa lokho asizwisisi ukuthi ngenxa yani umkhuhlane ukhuphuka lapha kuyinto sisafisa nathi sizwisise ngoba kubukeka sengathi osopolitiki nabo sebepolitika ngezimpilo zabantu
singathi kahle kahle kuyini okungaba kubangela ukubana limemetheke leli gciwane lona kade selingani selinganeni
Ngendlela esibuka ngayo bekungafanele ngoba nokushisa kuyashisa kanti nomkhuhlane wophepha nje awukho kwelase Africa ngalesikhathi ngoba sisazi ukuthi sesike seza ukuthi cishe lomkhuhlane uhambisana nophepha kumbulo hlobo luthizene lolophepha kufanele ukuthi ukhuphuke phela emazweni anamakhaza ngalesikhathi into engathi yasisolisa sike sezwa lo ohambisana onguye nophethe ezobulungiswa uChief Justice ekhuluma ngokuthi le mithi yokugoma le kunokungahambi kahle kule mithi kanti nabantu bagcwele izinsolo ukuthi ukukhuphuka lokho esikubona kweyibalo sokungenzeka phela ukuthi kungabiki ukukhuphuka njengo bempeleni kunokukhuphuka kodwa kuyindlela ukuthi uhulumeni athole isizathu sokuthi athenge nomuthi wokugoma ozokwenza ukuthi unikezwe abantu bonke ukuba indlela yokuphakamisa ezezimali mhlawumbe emankampani nithizeni kungakho sesithi abantu bangafisa ukufundiswa bazwisise kahle ngoba sokuneyinsolo eziningi ezokuthi lomkhuhlane lo empeleni ngathi sokupolitika ngawo sokuyindlela ekufuna ukuthi kwenzakale into ezithile
umnumzana Vusumuzi Sibanda umgcini sihlalo wenhlanganiso ezizalane zakamazwe awezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa Kunjalo nje ugatsha lwezempila kahle luthi kulabantu ababili eZimbabwe ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 izolo oyedwa ngowemaSwingo kuthi omunye ngowemanicaland ngasikhathi sinye kulaba likhulu lechumi elilokubili 112 abangabanye abahlolwe batholakala belegcikwane lecoronavirus izolo
Yebo 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 mthwakazo muhle selinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili namhla kuhlelo sixoxa labatsha ngenhlelo abalazo zokufundisa uZulu ngokuzivikela ku-COVID-19 saphinda sikhangele okwenzakalayo emingcele yeZimbabwe lamazwe angomakhelwane ngalesi sikhathi sekhefu lekhisimusi iningi lezizalwane zalelilizwe zivame ukuphindela ekhaya ukuyobona izi hlobo labangani. Zulukandaba lingakhuthwa ilo lihlelo lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
Ibandla le-MDCT lithi umhlangano walo wokukhetha inkokheli iCongress uzakwenziwa eHarare ngomgqibelo. Unobhala jikelele webandla umnumzana Douglas Monzora ungomunye wabancintisa ukuba ngumongameli waleli bandla Uthele intatheli zindaba izolo kobulawayo ukuthi lomhlangano uzakwenzelwa ehoteleni leRainbow Towers eHarare. Ukuze sizwe okunenge ngalomhlangano sixoxe lelunga lebandla leli umnumzana Witness Dube.
Ibandla lihlele indlela ephepile njalo engaba isibonelo ekuthini nqa kusenzwa imisebenzi emkhulu njengale ngalesi sikhathi sombhuqazwe we-COVID kumele kwenziwe njani. Indawo lapho okuza kwenzelwa khona lomhlangano i-Rainbow Towers eyindawo ekwanisa ukuhlala abantu abangu-4,000. Kodwa lindawo ilenkundla njalo ngaphandle ezivulekileyo sibili inkalakatha zenkundla ezidlula inkundla zokudlala umdlalo webhola elikhatshwa ngenyawo. So ibandla likuhlele ngendlela yokuthi abantu bazabe befikela kulezo nkundla eziphandle okweneliseka khona ukuthi bame benanzelela ukubana kabasondelelana eduze kathi njalo babe begqoke ama-mask kathi njalo nxa sebengena phakathi bayabe besanitizwa, bayabe thola ngamabhasi besuka kulawo kulezo nkundla ezivulekileyo sebesiya ehoteleni. Bayasanitizwa bengena ebhasini, basanitizwe bephuma ebhasini. Ke phakathi kwendawo lapho abavotela khona e-Rainbow Towers kuyabe kungena abantu abalikhulu kuphela 100. Kanti njalo ibandla liyenze uhlelo lokuthi lufundise abanye abangu 1000 abazabe bekhangela, abazabe bebakhangela kubana kuyananzelelwa konke ukuthi umkhuhlane kawumemetheki. Kanti njalo futhi ibandla libize i-Ministry of Health ukuthi layo izabe ingenela ke inanzelela kubana abantu bayabona ukuthi kwenziwa kuhle. Lamapholisa lazo zonke nje ingatsha zikahulumende ezikhangelane ngakho ziyabe zikhona lazo ukubona ukuthi konke okumele kunanzelelwe ukuze lo mkhuhlane ungamemetheki kuyenzeka.
Ungaba lolwazi lokubana babe bebangaki abantu abazabe bekhetha inkokheli emhlanganweni lo?
Uluhlu kumbe inani labantu abakhangelelwe ukuthi babuye kule Congress ukuba yibo abakhethayo belime ku 3000 kodwa ngokukhangelelwa kulokho kulungisiswa kungathi lingayehla kancane libe phakathi kuka 2500 layo 3000.
Abanye bathi ngemva komhlangano lo ibandla lenu lizaba seli iziqephu.
Hayi mphephetha ke labo abathi ibandla lizadabukana lichithekane ngomva kwe extraordinary congress ngoba kuswelakale inhlanhla kwabanye. Okunye kwakhona kungaba izifiso zabo kubana ibandla lidabukane, kanti njalo okunye kwakhona nje kungaba yikwehluleka ukunanzelela ukuthi kupolitics kwesinye isikhathi abantu kabaze bavumelana konke ngezikhathi zonke. Sebengaba khona abangacabanga ukuthi ngokungabi lenhlanhla ekutheni babe ngumongameli isikhathi siyabe sesifikile sokuthi bazimele bodwa njenge-political organization eyinye ehlukile mhlawumbe kule MDCT. Kuyatholakala lokho, akumelanga kusimangaliso. Kodwa into okumele siyinanzelele ukuthi i-extraordinary congress ilethwe isinqumo ese Supreme Court ekade sihlezi phezu kweconstitution yeMDC. Okumele abantu bakukhangelele kakhulu ukuthi ibandla labo ele Movement for Democratic Change eliyilo eselihlale iminyaka edlula amachumi amabili lincintisa kupolitiki zeZimbabwe kumbusazwe weZimbabwe lizasala lilibandla eliqinileyo.
Umnumzana Witness Dube lilunga lebandla leMDCT ube khuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje oyengunobhala jikelele walelibandla umnumzana Bednico Bebe waqotshwa ebandleni leli wasala oludaba emthethwandaba ukuthi kumiswe umhlangano lo. Uthi usefake umfutho kusicelo sakhe ukuthi sithoniswe ngesiphangiphangi.
Udaba olusemthethwandaba Chris ngolokuthi ke wathi mhlaka 8 November ngafaka udaba emthethwandaba olokuthi ngangithole i-suspension engahambanga kahle engazange isetshenzwe ngendlela ye-constitution yebandla. Ngabazange baphendule ke abe MDC kanye lo-president ukuthi udaba luphuqubekele phambili. Abakwenzayo ukuthi ngabona sebebhale i-suspension le-expulsion letter bengakaphenduli lolo daba. Semfake olunye njalo udaba lwe-review olokureviewa i-expulsion ngenxa yokuthi ke bavele ngabantu abalobuvila bokuphendula ngoba mhlawumbe enxa abaphendulu ngoba into kazibamela ngakudle bayazi ukuthi bephula isisekelo sombuso. Sengidecideke ukuthi ngifake okuthiwa yi-court interdict, agent chamber application for a court interdict. So ke agent chamber application iyenzakala ukuthi izwiwe ngesiphangiphangi, engibona izwaziwa ngesiphangiphangi ungakapheli iviki njalo ithi Saturday ingakafiki.
Manje nxa kuyikuthi umthethwandaba uza yekela ukunquma kumbe uphe isinqumo sokubana i-Congress iqhubekele phambili, akhona yini amanye amanyathelo zawathatha?
Amanyathelo maningi angaenzakala Gandhi, kodwa engingakutsho kwakade sikuthi hayi sizachapha ibholoho nxa sesifike emfuleni. Asimeleleni ke i-High Court ukuthi izakhipha impumela ethini bese sikhuluma ngokuya phambili sesibone impumela.
umnumzana Bedniko Bebe wayelilunga lebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet ele-Newsbox lithi umhlangano we-SADC oyenzelwa kwele-Mozambique usunqume ukuba inkokheli yalumanyano kumele ihlangane ekuqaleni komnyaka ozayo kukhulunyiswana ngodaba lwabahlamuki besimoslem khonale eMozambique. Umnangagwa usemhlanganweni lo lenye inkokheli ebalisa umongameli weleBotswana uMokwesi Masisi weSouth Africa uCyril Ramaphosa lo khonale kweleMozambique uPhilip Nyusi. Iphephandaba leChronicle lithi kulamantombazana amabili asafunda esikolo kobulawayo azibuleleyo ngoba esezithwele. Leli phephandaba lithi amantombazana la ngabanye benkulungwane zamantombazane asezithwele ngalesi sikhathi sokuvalelwa ezindlini ngenxa yobhubhane lwecoronavirus. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Sanibonani kuStudio 7. Mina ngilombuzo la ukuthi ama-sanctions okufakelwa iZimbabwe kufakelwa ama-sanctions yayisazi na ukuthi izafakelwa ama-sanctions. Ngendlela ukuthi uSmith ube ngaphansi kwama-sanctions. Kodwa sibe sikubona imali kaSmith isebenza, intuthuko isenzakala ngaphansi kombuso kaSmith. Okwehlula thina kathesi government ekhona kumbe kufakele thina abantu beZimbabwe kumbe kufakele igovernment akasikwazi, sicela ukuthi igovernment isichazisele kahle ukuthi sawonani ukuze kube lama-sanctions kumaZimbabweans.
Anginjani lonke basazi baStudio 7, ngikuphisela umnyaka omuhle ophelayo. Ngithi inkosi ngabe liphathisa lonke idlalekisi umusi ngabaphilile. Ngiye khona ngapho Tadika manager Ketan Treasure Sigoletu Dona Krisen Kampan Hopu Chiani Lepiranjani Bridget. Ngithi likhule lizigcine i-corona iyaphambili bantwana, lizingazelele kobana ikhisimusi seduze lingadlali likhulu lama-break. Please please siyacela nazelele ama-mask le-social distance ligcine khonokho.
Sanibonani bantu bakithi, linjani ngezindawo. Siyazizwa nje siphatha amandla zezanu-PF zisikhuluma kabi nabantu abasebenza eGoli zithi into esingena lo mkhuhlane elizweni. Umkhuhlane kuzothi kuyibo abahlukumeza abantu ababulala abantu. I-corona le zanu-PF umehluko kubi. Anti into eyi-1 wabe bengazinuka amakhwapha bona kuyiba ababulala abantu. Nabo bayabulala phela bezanu-PF. Bengazokuqamba amanga bethi kona umkhuhlane ungena la abantu abasebenza emangweni. Kanti bona bayini? Babizwani bona? Ngoba ngamasela ngababulali bafana le-corona into eyi-1. Ngabula mehluko. Into engijabulela abafowethu kwabayehle bayemakhaya loba nje kusizimela kusinda ngoba isimo sethu sike sabasibi kabi. Kodwa nginesifiso ukuthi uma bengafika nje ekhaya ibesiza siza abadala injivilime laphana ichili limela kodwa dewethu bencedincedise laphana ngoba eshi thina phela siyazi sesihlala egangeni asisaphile ekhaya. At least uma ungathi ubasizile kancane kuba ngcono. Le ndlala yiti kuwafuka kancane ngoba indlala ingangena ebantwini isuke iy'nkinga. Into esibungelayo ukuthi uma bengaqina nje abafowethu bechiye bencedisile. Hayi lizwe lakithi isithwali senzima. Ukuzwa nje bevuka bekhuluma loba yini abantu bezanu-PF and bakhuluma nje njengabantu abasephusheni. Phela kwela abazazi into abayikhuluma, bakhuluma amanga kuphela. Bakhuluma amanga wodwa. Nokuthi amabhoda abevalelweni i-corona vele ivelise ekhaya kuyizanu-PF. Corona vele izanu-PF phela kula muntu ongakwaziyo. Mnangakwa nje ukuvala ibhoda uyabeseza kuphela mara vele obvious. I-corona nguye vele.
Salibonani ku-Studio 7. Mina igama lami ngu-Adolf Shaba. Ngithanda ukubonga ngey'nhlelo zenu elisipha zona la ngendaba elisipha zona ngokwethembeka ngokungakhethi ihlangothi. okwenza abantu bekwazi ukuzibonela ukuthi ikuyini ikuphi njalo kwenzeke ezweni lakithi. Mina indaba engithanda ukukhuluma ngayo ile nto enziwa ku-MTCT eyabo makhuphe, halolona runxuwa lolwana, akusela lutho, akusela lutho nje. So into ngayithola nje imipankwa labo konke, ngoba bonke labana abantu angazi lokuthi singababiza sithi yini, ngoba hayi abalantu abazoyenzela iZimbabwe vele le future yabo vele ayikho kupolitics. Wonke nje labana abakupolitical dustbin nje indoda eqothe engaba khona laphana ngu-Abednego Bhebhe, hayi laba abanye laba akulanto abazayenza. Ngithanda ukubonga iqembu le-MDC Alliance ngento abazenzayo, i-1 million campaign yabo abayenzayo, bekhohlwe nge-side show le yenziwa ngabothokozane Khubu, bona baconcentrate ezintweni eziyakha ikusasa elingcono, bengena emakhaya kuma-reserva besenza ikhampeni yabo. Hayi uma kukuthi abantu bakhankase kahle noma ukujontsha ngeke kuze kubasize.
Kanti mina kule nto engayizwisisi kuhle lapha, kanti yona i-Supreme Court yathi uKhuphe axotshe ama-MPs e-Alliance yini, kumbeni yathi yona into wazihambanga kuhle bahambe ku-Congress yini? Kanti manje waye bengasahambi ku-Congress bahambe belungisa udaba lwe-Congress, yena sebhizi ngokuxotshana lamalunga e-Alliance kunokuthi bayenze lokhu okwathiwa i-Supreme Court. I-Supreme Court azange itsho ukuthi khona ikhipha amalokuzi ama-councillor lama-MPs awe-MDC Alliance. Yathi akuhanjwanga kuhle, kumele bahambe baye ku-Congress, bangavela ku-Congress, yikho lapha okuzabuya sokulayo ukuthi into zihamba njani. Kanti manje yena uKhuphe ubhizi ngokubakhipha, kanti ama-by-elections abasafuni kuwenza, babe ngasafuni ukwenza ama-by-elections futhi. Kanti bayakwazi ukuthi bayenze ama-by-elections futhi izawini i-Alliance futhi. Njalo yena uKhuphe ma engena ephalamenti umelele bani? Abantu bathi bona basephalamenti bamelele apha ama-constituencies, ngoba abantu vele ngababafuni bamele bani? Lo muntu ngiyabamele ukukhonsiza ukuthi bamele ukuthi khona bancedise obani? Abantu sifuna abethu bona ababevele ikhethi.
Ah, ngiyabangala nje mangisizwa amatonga ethi ajabuliswa ukuthi umnankagwa ukhuluma isihlobo sabo. Why bengakhaleli ukuthi khona ebanikeze ukudla, kumbe baholise imali, kumbe abayimbele imigodi, kumbe abafakele ama-sanitizer ebantwaneni ezikolo lapha? Dani ukuthi bejabuliswe ukuthi utawukhuluma ulimi lwabo, kusiza khona lokho. And uzogijimaye khona ayebancenga ngomumbo obolileyo namabeli abolileyo, isitebi kube ngawo ngabantu abacabangayo ukuthi isikhathi sonke wayekuphi ebuya isizokhuluma manje. Angithi uyabona vele ukuthi akasela support yonke indawo, usehamba engene emazweni ezindaweni lezi ezingakhanyiyo lezi efake isupport, ngoba ebantwini bantwini vele akhula umuntu omfunayo lo muntu, abantu bakhathele ngaye. Lelizwe lakithi selangena lokhu ukutshontsha ukhetho, le nto leyo kumele ibhekwe ngamehlo yinto emele ibheke impela, ngoba sekusenzakala noba yikuphi nje, ama-election asetshontshwa noba yikuphi. Sokuqebezela le nto lena aazi ukuthi kona iZANU-PF iyafundisa ubani umkhuba omuke osugcwele kanje. Abantu sikhathele ngale iZANU-PF le, sikhathele yilaba abantu laba, abantu abaphili kahle elizweni ngabo laba abantu. And ngizusizi ngalaba abantu abadilizelwe izindlu ngapha, kuthi abantu behlala ezindlini becashela i-corona, ngapho abantu badilizelwe izindlu, abantu balala emanzini, kodwa laba abantu abalashemu labo, mina angazi ukuthi ngobaba bobani, ngomama bobani abantu abalenhliziyo ezimbi njengabantu bezalo. Mina angazi ngibabona abantu abanje.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kesikhangele ezenzakala ngapha kwele Melika. Idale elikhetha umongameli elithiwa yi-Electoral College izolo lenze ukhetho lokugcizelela ukukhethwa kukamnumzana Joe Biden ukuba ngumongameli ngenyanga edluleyo. Inyathelo leli libonakala njengesibonelo nje kuphela esokugcizelela ukhetho, hathi ukhetho lwesibili. Kunjalo nje abantu baqale izolo ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ekubanjweni igciwane le-coronavirus. Lokhu kwenzakala asebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kwele Melika sebesedlula inkulungwane ezintathu, 3,000. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mandla Mkhwananzi.
ukubuya kweJackson lokho kumbaxambili abanye bangani bayethuka abanye kodwa sebevele sebeyilindele njengoba vele imbhoqazo lo ubuvele usubhoqile so abantu abaningi vele bawulindele kakhulu kakhulu so sikhangele nje ukuthi kuzahamba njani ngokuwahlukaniswa kwawezibhedlela lokuthi bazaqala ngobani kodwa kusobala ukuthi into evele ifike ngesikhathi abantu sebeyilambele kakhulu ngokufiwa okwenzakalayo imihla lamalanga.
Wona umumo we-coronavirus ubusunjani khona ngapha?
Ya, umumo we-virus lapha esikhona thina actually ngise-Indian. Umumo we-virus uqhame kakhulu ngoba kulokhe kusedlula amalanga ama-records every day. Hayi vele ama counties wonke sibili ami manzonzo ya amamadlodlongwana ngenxa yokuba umoma lowo kawukhanya ubuyela emuva ukhanya lokhu uqhama so ugovernor walapho uHolocomb uthe abantu baqhubeke begqoka amamaski lazo zonke izinto ezincedisa ukuthi lo mkhuhlane ungamemetheki.
Lo ngumnumzana Mandla Mkhwananzi sizalani seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubexoxa icingweni le Studio 7 ese Ohio. Isigqibela ke uhlelo lwalamhlanje. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje wathi ke sikhangele ebesilazo. Umongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa usekhweze izinga lemigoqo yokwenqabela kumemetheka kwegciwane le coronavirus.
Ibandla le-MTCT lithi umhlangano walo wokukhetha inkokheli i-Congress uzakwenziwa eHarare ngomgqibelo. Lanxa oyisiphathamandla sebandla leli umnumzana Abednego Bhebhe ehambise lolu daba emthethwandaba esithi lumhlangano awumiswe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.